wabanjabule enkulu ngo-2010 ngesikhathi uhulumende wakwele South Africa esithi bonke abeZimbabwe abaselizweni ngokungekho emthethweni kabaze bezothola imvumo kungelambuzo. Kodwa kumphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa uMnumzana Malusi Gigaba usekubike kwacaca ukuthi bonke abalamaphemithi la kuzafuze babhekise amabombo ekhaya ekupheleni kuka-2017. Le yinto esilethe kudana kakhulu kuzizalwane zeZimbabwe ezinye ebesizile iminyaka edlula ijumi zihlala kwele South Africa. Umgcinihlalo weZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi bafuna uhulumende weZimbabwe ancedisane labo ekucazululeni lolu hlupho.
Sivumelene ukuthi sizazama konke okusemandleni ethu ukuthi ngeviki yesibili eka-February sike sivakatshele eHarare siyedibana lobaba uChombo uminista simchasisele njengominista womafairs ukuthi nanzi izikhalo ezikhona simbekele sizwe la ukuthi nxa isizwa lezo zikhalo yena uthi kungenziwani.
Esinye sizalwane seZimbabwe uMnumzana Nkosi Kona Sibanda uthi kumnyama emvala phambili njalo kabazi ukuthi iyozalwa nkomoni mhlaka 31 Mpalakazi 2017.
Kunento eziningi ezi-involved, kunabantwana esikolweni, kunamabhondi, kunama-accounts, nama-investments. Umuntu uyabe nawo lana, permit may expire after uma 3 years. You ask yourself ukuthi kuzokwenzakalani after that.
UMabhena laye uvumelana loSibanda esithi inkulu ingxabangxoza ezadalwa ukubuyiselwa emuva kwezalwane zeZimbabwe lezi. Abanye sebelezindlu kanti abanye baqhuba amabhizimusi kodwa engakafiki kubanga lokuthi bangaphiwa iphemithi yabo somabhizimusi. Kukhona labo abalabantwana basesikolweni labo osekufuze bachiye baphindele ekhaya. Abanye ke sebezale abantwana lezalwane zakwele South Africa. Kadabanye abantu wababo kabakaze baligxobe eZimbabwe njalo lencwadi zeZimbabwe ngabalazo.
Abanye bathi kunzima ukuthi babuyele bayaqala kutsha impilo ekhaya. Kanti ke futhi abanye bakhona vele babevele sebehlezi eSouth Africa kusiyafika ku-2010. Osokusenza ukuthi abantu kube songani kuba nzima ukuthi babuzwisise ukuthi ngo-2017 kumele babuyele ekhaya.
USibanda uthi into engabathokozisa ukuthi bekelwe baphile impilo zabo zingaphazanyiswa.
Befisa ukuthi at least kube ne-solution ezowakhomodate abantu. Abantu abaphila benemisebenzi yabo, benabantwana basesikolweni, bebanikeza ama-options azobavumela ukuthi beqhubeke ngempilo zabo njengoba beziphila njengamanje without compromising them emsebenzini or ezikolweni for abantwana. Lenabo abanama-investment beqhubeke ngama-investment wabo.
Uthi ke ithemba labo selise kuthini uhulumende weZimbabwe loweSouth Africa bazabahlenga kulohlupho. UMabhena yena uthi baphakathi kokukhangelisisa ukuthi zingaki izalwane zeZimbabwe ezilamaphemithi la ezilelungelo lokuthola olunye uhlobo lwamaphemithi abalisa awayisebenzi ezingatholakali lula kwele South Africa awemitshato lamabhizimusi. UMabhena ukhuthaza izalwane zeZimbabwe ukuthi zizibambe ziphile kahle kwele South Africa hatshi kwaziwa ngezinto ezimbi ngoba lokhu kungenza yonke le imizamo ingaphumeleli. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.